Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhlaka 7 ngombimbitho 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Elingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amani omhlaba lapho elingali khona. Olamukela ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Kambe ukuxotshwa kubandla kukamnumzana Didmas lo mtasa lo mnumzana Rugare Kumbo kungaba kusitshoni.
Ngiyakhuluma ubaba uShamu he was there throughout the Congress yehlezi ekhona phana noma abantu babengani bamukloloza besenzani kodwa yena ngenxa yokuthi uthanda izanu PF njalo uyayazi iphathi kimi njani. Wahlala khona phana wathi xa kunokuthi ngiza kufa ngikela ngifele lapho kodwa thina abantu bezanu bebasobantu ababulala abantu phela.
Abalwela ilungelo loluntu bakhuthaza abazali ukuthi bangaqhathi abantu bokubagcinela abantwababo bengahlolisisanga isimilo sabo.
Isikhathi sokuchayisa akusukusiya ngokuthi umuntu yena uyabefuna ukuchayisa njana. Abanye bayakwanisa ukuthi bethi khona sebenza ungachayisi but ekunika imali encane.
Isizaqala imidlalo yenkezo ye-Premier Soccer League. Silengxoxo lesiphathamandla senhlanganiso ye-PSL uKennedy Ndebele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ukuxotshwa kukamnumzana Didmas Mutasa wayengunobhala webandla lezanu PF kunye lo wayesikhulumeli saleli bandla umnumzana Rugare Kumbo kungakusitshoni kubandla lezanu PF. Sixoxe lesiphathamandla sebandla leli umnumzana Joseph Chuma olilunga leCentral Committee saqala ngumbuza ukuthi kambe akusoze kudabule phakathi ibandla leli na.
Umongameli wethu ubaba uMgabe wasitshela sisekhongres wathi ubaba uMtasa ungifonele ngigeza ngaze ngeza umuntu esebeyegijima e-24 esithi baba kunefoni evela ubaba uMtasa la uthi ngaze ngayithatha ifoni leyo. Ngithe ngikhuluma layo ubaba uMtasa wangitshela wathi yena usegulelwa serious ngumkakhe ngakho-ke ebecela ukuya e-India ukuthi ahambise umkakhe e-India. Ubaba uMgabe wathi hhayi ndoda xa kuyimpilo yomuntu gijima ngoba impilo yomuntu iqakathekile. Wasuka lapho wagijima wa-India lo mkakhe ubanemisa esibhedlela ebona amadokotela. Ngemva kwalokhu sokusikhathi sokuthi ngabe i-Congress iyaqalisa ngazangabuye azangayixola ukuthi ungabuye ku-Congress. Ngiyakhumbula siku-Congress kwafana abanye amadoda aye-accuse ngento zalezi babekhona. Ngiyakhumbula ubaba uShamu he was there throughout the Congress yehlezi ekhona phana noma abantu babengani bamukloloza besenzani kodwa yena ngenxa yokuthi uthanda izanu PF njalo uyayazi iphathi kimi njani. Wahlala khona phana wathi xa kunokuthi ngiza kufa ngikela ngifele lapho kodwa thina abantu bezanu bebasobantu ababulala abantu phela. Yikho ubona waba khona i-Congress yaze yaphela.
Manje nxa kuyikuthi umthethwandaba ungathatha isinqumo abasifunayo ke
into engiyithabelayo le ngiyibokelayo ukuthi umthethwandaba indawo emqotho ayiso ndawo yabo udlalela nje amadlwane khona. Umthethwandaba bathi bona the law is very simple. Umthetho vele awuhluphi yabo. Angiboni mina kulo judge even singabe sijudge u-America sibili nxa esithi uyenza okomthetho sibili. Angiboni any judge umhlaba wonke jikele lo ongabuya la bavumelane le nto le ekhulunywa nguRugare Kumbo lo baba uMtasa ngoba its kusobala ukuthi kona izanu PF organization iphathi ele constitution yayo ele zinqumo zayo eyenza izinto ngendlela yazo. So i-constitution leyana binds us as izanu PF kodwa it does not make us a slave as a constitution.
Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga.
Akula lutho olukhulu oluzenzeka ngoba into esiyenzakala ukuthi bona laba bantu sebexoshiwe kuzani. So nxa sebexoshiwe kuzani indaba le isikhangelwa ngelihlo elipolitical. Abazama ukwenza manje is to try ukuthi baye court ukuyathola amano e-court angababisela ePhalamende. Kodwa iqiniso likhona ukuthi ePhalamende izani uspeaker ngwayo. Njalo ivele yona yebamba ama parliamentary processes wonke. So angiboni ukuzaba nomahluko okuzabangela ukuthi kube loluthola ngathi intwentwene.
Kodwa nxa sikhangele bona laba ababili bathi bona balembono yabanye abangafuni ukuphumela egcekeni. Ubona kungaliqiniso yini kumbe abanye abafanana labo shamu asebezithulele bagcwele kumbe sizabona phambili ngale abanye labo beziveza amakhanda?
Well, bangaba khona abanye aba ngaphathekanga kuhle ngesenzo sezano leso kodwa kuthi ukuthi phela sebeza ukuthi bamele bona labo bona abanye labo bezithulele bengafuna ukuphuma. Umuntu othi yena umela abantu abangakhanyi ukuthi bangaphi kodwa bakhombe sithi namba bona beyinsizi unzima ukuthi simkholwe. Njalo singakhohlwa ukuthi umtasa lo angithi umtasa lo nguye eminyakeni edlulileyo kade cha abantu ngamaregeni nguye oze waziphumela sithi yena obebula abantu around hlupha abantu ebahlukumeze senza konke lokhu. Umtasa usuke walibala kuphela ukuthi nesintu sakithi thina sithi okwenza ubhanda lophili kuyamenza. So kumtholi lo kwakho umtasa angiboni lokuthi vele kufanele sibe simkhalele umtasa. Umtasa uzichaya uzigwaze ngowakhe yikho abacreata inyamazana leyo esibadla yekela inyamazana leyo ibadla umtasa.
Hello ke ngumnumzana Brilliant Mhlanga ingcwethi ecubungula izombusazwe bekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwelebhilidane. Abalwela ilungelo loluntu bakhuthaza abazali ukuthi bangaqatshi abantu bokubagcinela abantu ababo bengahlolisisanga isimilo sabo kanye lokuthi balamacala abake bawadala na. UNothando Sibanda usipha loludaba ngokugcweleyo ekwebulawayo.
Lokhu kulandela ukugwetshwa kwabesifazane ababili ngeviki ephelileyo ngemva kokufunyanwa belecala lokubulala kanye lokuhlukuluza abantwana ababagcinileyo. Omunye walaba ugwetshwe iminyaka engamashumi amabili lambili yokubulala umntwana olenyanga ezilitshumi amvalela ekhabothini yombheda okwamahola amathathu ngoba ethi ubanga umsindo ngokukhala. Unkosikazi Busisiwe Mpala osebenza kumalungelo abantwana uthi udubo yikuthi abazali abahlolisisi abantu ababachatshayo kodwa esikhathini esiningi bagijimela amantombazana amancane avele ehlupheka. Uthi iningi lamantombazana la liyabe lidinga umsebenzi ngoba livela emulini ezivele zilohlupho amanye kungahlukuluziweyo okwenza kube lula ukuthi lawo ahlukuluze abantwana.
Amankazana la lapho siyabe sibathethe khona nabantwana ababe bedubeka kumbe ngabe sebehlulekile vele empilweni abesesithi umsebenzi engingawuzuza ngokuyancedisa umuntu endlini kodwa yena lapho asuka khona uthando kalwazi ulobuhlungu abuthweleyo ngaphakathi.
Omunye njalo osebenza labantwana umnumzana Richard Nkolomi uthi abazali kumele bafunde ukuphatha izisebenzi ngendlela eyiyo. Uthi kabaphathwe njengezisebenzi ezilamalungelo hathi njengesihlobo esihawulayo ezicela uncedo. Uthi iningi labesifazana kulezi insuku liyasebenza kungakho kuyadingeka ukuthi kuxoxiswane ngendlela zokuvikela abantwana kanye lezisebenzi zendlini ukuze ingozi zokubulawa lokuhlukuluzwa kwabantwana zenqatshelwe.
Inkinga enkulu ehlangana labo mama abasebenzayo ezindlini lapha eZimbabwe omama abaningi abasebenzayo baphatha sibathatha babuya laphana sibathathe njengezihlobo sibafake njengengxenye yemuli ngakho lokhana kuyabathathela engathi ngamanye amalungelo abamele bebe lawo awesebenza. Siyabe simnika i-title kodwa i-title yana simnike yona isimotsha lomuntu mase kusiza emsebenzini kasela amalungelo akhe njengesebenzi.
Unkosazana Phethi Khumalo waqala ukusebenza ezindlini eleminyaka elithumi lane ngemva kokuswela imali yokuqhubeka ngezifundo. Uthi kuningi ngokwenzakala ezindlini okwenza izisebenzi zigcine ziphatha abantu ngochuku.
Isikhathi sokuchayisa sokusiya ngokuthi umuntu yena uyabe efuna ukuchayisa njani. Abanye bayakwanisa ukuthi bethi khona sebenza ungachayisi but ekunika imali encane.
Ezikhathini eziningi kuyabe kungelazizathu ezibambekayo zokuhlukuluza abantwana. owesifazana ogwetshelwe ukubulala umntwana uthi wamfaka ekhabothini ngoba ekhala yena efuna ukubukela ifilimu wasuka wathatheka ngokukholisa wakhohlwa ngomntwana kwaze kwadlula amahola amathathu. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, ngingonothando Sibanda.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakhakhasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930 5940 laku 15455 kHz. Lilakho njalo usithola ebulenjini kuinternet kukheli ethi www.studio7news.com. Ongathesi ke sengilichiya ezandleni zika Sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami owenu uSithandekile Mhlanga. Siqoxa lo nkosazana Thabita Khumalo omela iBulawayo East edalele iParliamente njalo elwela amalungelo abesifazana. Sicubungula okuphathelane ilanga lokunanza amalungelo abesifazana emhlabeni jikelele iInternational Women's Day. Siqale ngokubuza unkosazana Khumalo ukuthi kungani kulokukhonona okokuthi abesifazana abaphathi izikhundla eziphezulu kwezombusazwe lanxa ilizwe lithatha amanyathelo okulungisisa lolu daba.
Amanyathelo athathwa sibili kodwa okwaphambanisekayo kusisekelo sombuso sasuka sacwayiza ngoba basebesitshela ukuthi khona hayi kuzaba le proportional representation lapho kuzaba khona omama ababe beyi-60 singazi ukuthi kuza kwenzakala okweminyaka elithumi kuphela okutsho ukuthi base bedinga izindlela zokuthi basibulale ukukhalipha kwethu ukuthi singene ebantwini sixoxisane labo kakuseko ngoba kukhona kathesi omama bona labo ngabana ma-constituencies so kuba nzima ukuthi uma esephuma ephalamende angene kuzulu ayekwazisa uzulu ukuthi ephalamende bekuxoxwa ngani njalo athathe futhi imikhosi kazulu ayibisele ngathi ephalamende okutsho ukuthi ngolunye olodaba kumele silubisele futhi ukuthi ayibo kumele omama singazi sadutshwa sifake emabhasikidini sihanjise ephalamende ukwenzeka ukuthi bathabise isivumelwano ababe besenzile sokuthi sebehlonipha ukuthi omama bazathatha izikhundla eziphezulu ngoba lezi abazinika zona kithi kazisoze zisincede ngalinto ziyasibulala zizibulalela omama bagcina bengasenzi lutho ngoba vele abasela lapho abazakuya khona ukuthi bayixoxa khona labantu.
Kwaba lethuba lokubhodabhoda kwamanye amazwe eleZimbabwe sisalele emuva kakhulu na?
Sisemuva kakhulu. Bengihambe e-India lapho besihlangene khona lamanye amazwe yomhlaba wonke jikelele sikhangela impilakahle yabomama yabantwana labontanga okuphumileyo engikubone e-India okungenze ngakhwabitha ukuthi lami uma sengifika ekhaya ngizakuzama udaba lwentatheli izindaba. Ngithi lapha ekhaya intatheli izindaba eziningi ngabesilisa nxa bekhona besifazana balutshwana njalo ngakhangela indaba eziphuma emaphephandaba ezimayelana labomama ngasizondaba ezisincomayo zindaba ezisithethisayo. Isikhathini esiningi ngiyavula iphephandaba uzahlanga ukuthi umama ubulele ubaba, umama ubanjwe efeva. Kodwa umuntu ongumama angaze akhulume into enhle enganani, iyachothozwa. Kodwa into nale yakukhulunywa ngumama ingayakhulunywa ngubaba, kufana nokuthi kukhulunywa ngumama ubaba uyancunywa. E-India ngifike kwenye iphephandaba lapha khona ukhokelwa ngkhona umama ulama intatheli izindaba zakhe ezingu 3000 ngomama abudwa and bazimisele ukuthi balwele amalungelo abomama lapha bahamba khona ngabadingi lutho badilungile likamama ile abalidingayo lapha ekhaya kasilakho thina khonoko. Njalo ungakhangela futhi udubo lempila kahle labomama iyakwazi ukuthi ensukwini ezidlileyo kulabomama abebehamba besiyabutshwa ukuthi bangas azithwali abafayo omama base-India bama bamisa imhlonga bachinga malana lokufa kwabomama lokhu kwaze kwafika ephalamende. Iphalamende yazakhipha umthetho okutshengisa ukuthi uma umama ephiwe ithuba lokuthi abe inkokeli uyayazi into mina ayikhulume elungiselela uZulu ngoba umama angahlala kuhle umhlaba wonke uhlala
sesikhangela nje owesifazana Makhaza kwele Zimbabwe ongekho ezikhundleni lezi eziphezulu
impilo zabo zinzima badla imbuya ngolulu yeparlamenti bezikhuluma ngezigqoko zabo mama esizigqokayo uma sisiye esikhatini ubaba uminister umnangagwa wama wathi yena vele kazi ukuthi sikhuluma ngani senze ukuthi sikhiphe lezo zigqoko ukuthi simtshengise ukuthi izigqoko lezi besicela ukuthi inkingi yangkona yehle ngoba umama emaphandleni kabasakwanelisi omama emalokitshini kabakwanelisi even abantwa bethu abangamankazana sake sakhankasa futhi kubaba uthinamasa umgcini sikhwama welizwe ukuthi bakithi besicela ukuthi uhulumende akayehlise intengo yalezi mpahla lanamhlanje akula okutshengisa ukuthi uma sesikhuluma ngempilo kamama manje abesilisa bakagaba kuzwisisi ukuthi kanti vele thina izinto ezisihlukuluzayo yiziphi kungaba yikensa kungaba ukuthi ngaba ukugcina kwabantwana izinto abangazaziyo inxa uhulumende ehlisile intengo umama uzakwanelisa ukuthi akhiphe kuyimbijana ayethenga ke iziviko zakhe enzele ukuthi uma esegcina abantu bakhe ayenze ikhutele engethuki ukuthi hayi uzade hamba azingcolise
sibonge ukuxoxa lawe inkosazana Khumalo.
Ngiyabonga
mama. Lo ngunkosazana Thabita Khumalo omela ibulawayo East edalele iParliamente njalo elwela amalungelo abesifazana. Asihlanganeni njalo ngeviki ezayo. Lilami owenu usithandekile Mhlanga.
Hayi sibongile ke sithandekile Mhlanga. Akwezemidlalo ke lamhlanje imidlalo enkezo ye Premier Soccer League iyaqala ngeviki ezayo iqembu le Highlanders lizaba yilo elizaqala isiziva ngokudlala enkundleni yesanda kwakhiwa kakutsha eNyamunga Stadium leqembu le ZPC Kariba omunye umdlalo wakuqala ngophakathi kweqembu le Cape United lele Wawa Prisons kuthi njalo elinye iqembu elitsha ku-PSL elecholocho FC liza kuya eHarare kuyadlala leHarare City. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lo Kennedy Ndebele umkhokheli we-PSL.
Sikhangelele ukuthi kuyaqaliswa ngeviki elizayo mhlaka 21 kumbimbitho. Konke sesikulungisile okungani kuyasikhathaza kakhulu yibudlongdlongo ezindaweni ezidlalela ibhola ikakhulu eBarkerton Stadium lapho kukhanya nisokusiba lobugebengu obuningi obusobukhathaza kodwa ke sizama ukuthembisa ukuthi hayi lo nyaka sizasebenza labo bona abenza ubugebengu lamapholisa.
Liza kwenza njani Ndebele njengoba siyakwazi ukuthi kuyahlupha phela lokhu?
We okube kusenzakala ukuthi besihlawulisa amaqembu izimali okwakathesi ngibona ngani sizabe sikhupha imiklomelo nxa kuyukuthi kwehlula njalo amanye amaqembu lawa ayiwa labantu abalobudlwangudlwangu sizathi bengadlali eminye imidlalo yethu. Kumbe njalo sihle futhi bedlale kodwa bedlale kungela ababukeli labo abaye babahluphayo.
Ye, siyabona ukuthi bakhona abanye abangena ebholeni bethwele amarekeni, izitina, into ezinjalo. Kambe kungavalwa njani vele khonokho?
Hayi, kuganga nje ukuthi amapholisa akase kufanele ukuthi asebenze kanzima. Kodwa okukhulu kakhulu ukuthi iwona amaqembu abakhokheli yibo abalomlando ukubona ukuthi akwenzakali ngoba akula qembele ngelabakhokheli ungabona wonke umuntu esebuye ethwele isitina lani lerekeni kuthi ukuthi akufela kukhokheli ezilakho ukuthi zikhuza abantu so mina nxa bengakusakwenzanga lokho ye sizasebenza ndawonye lamapholisa ukuthi sikunqabele lokho.
Ye, siyabona njalo kulamanye amaqembu abedlala e-Africa sibone la ma-Warriors ukuthi lawo phela kuyamela likhahlele lapha lalapha akusoze kuliphazamise khonokho.
Wena uhlelo lwakhona lusukelwa ngani luyaminya kodwa sizamile ukuthi sikhethe amalanga angaba khona ukuthi kudlalwe imidlalo kuze kuthi mhlaka 30 November sesesiqedile.
Lo ke nguKennedy Ndebele umkhokheli wenhlanganiso yePremier Soccer League obekhuluma icingweni yile Studio 7 ekobulawayo. Isikhathi ke kasavumi ukuba siqhubeke sisonke olivalelisayo nguChris Gande lilale.
You have have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.